Encwadini elotshwe ngumeli weZimbabwe kwele Botswana umnumzana Henry Mkonweshuro uthi bakhathazekile ngomkhuba owenziwa ngabamabhasi ahamba phakathi kwamazwe omabili. Umkonweshuro uthi abamabhasi babaphathisa isihambi kweqa umngcele ongekho emthethweni kanye lokuthi bephule iziqondiso ze-COVID-19. Lokhu kugoqela ukuphathisa abagadi ukuthi bedlule emngceleni bengelancwadi zempumela yokuhlolwa ukuthi abala COVID-19. Ngokunjalo ofisi yeZimbabwe ithi kayisusasoke inikeze imvumo abamabhasi abahamba phakathi kweZimbabwe leBotswana. Lokhu ngikuza ngesikhathi kokwaphuma umfanekiso wevidiyo utshengisa abantu besehla ebhasini bekhanya bengena iganga besiya kweqa umngcele. Iningi labeZimbabwe abasebenzisa amabhasi abafana lonkosikazi Emily Dube bathi lokhu kuzabalimaza kakhulu ngoba bethembe wona ukuphathisa impahla ekhaya.
Siyezwa ngendaba zamabhasi sibili ukuthi kawusavunyelwa ukubuyela kweleZimbabwe. Siyezwa njalo ukuthi babuya la mabhoda jumpers. Kanti siza kuthi nilizwe lakithi lifile. Kodwa kukakhulu sihambisa izimpahla ukuze abantwana bathole ukudla ekhaya. Lathi sizwe sitshaywa ngumoya ukuthi hatshi abantwana badlile bayaphila.
Omunye njalo osebenzisa amabhasi kakhulu ukuphathisa impahla umnumzana Rodwell Moyo uthi inyathela elitsha liyadanisa.
Lokhu kusuka kube yinto enzima ngoba ilimaza abantu abahamba ngendlela eqotho okusemthethweni. Uhulumende walaseBotswana makulento ezinjalo izigange kazibotshe but amaphemithi okunika amabhasi angamiswa ngoba amabhasi asiza umphakathi omningi kulo mphakathi ogangayo. Umphakathi ogangayo kawubotshwe kodwa uhlelo lolo lokuthi amabhasi angasasuki kwelaseBotswana esize eZimbabwe mbona ngani kusuke kwaba isijeziso esikhulu ngoba kujezisa labantu abazihambela ngendlela eqotho.
Umoyo uthi inyathela leli kumele likhanye lisiswe ngoba laba amabhizinisi bazenzisa amabhasi ukuphathisa impahla yabo.
Thina abanye siyayenza ama-businesses ethe ukuthi mhlawumbe uyafika e-Francis Town uphathise izinto zakho zisehaberoni. Okuye ngokuyabe kufuna ukudeclare uhambe uyedeclare izinto zakho eboda udeclare eBotswana usuke lapho uphathise izinto emabhasini zihambe ziyefika lapho eziyabe zisiya khona ezweni laseBotswana. So ukuthi bajezise abantu ngendlela yokuthi kulabantu ababili mba abathathu abawonileyo mbona ngani isijeziso sisuke saba sikhulu kakhulu.
Iofisi yomeli weZimbabwe kweBotswana kayizange icace ukuthi inyathela leli lizathatha isikhathi esingakanani. Kodwa ithi kuyadanisa ukuthi abamabhasi babephiwe imvumo waphansi kwesivumelwano sizimele zodwa sokuthi benelise ukuchapha imngcele kodwa bona sebesephula umthetho. Njalo ithi okudanisa ukuthi imithetho emileyo kayizange inanzwe ngabamabhizimusi yamabhasi. Imoda ezincane kanye lezinye inhlobo zokuhamba zilokhu zivunyelwa ukudlula emngceleni. Ngingumqondisi wendaba ze-Studio 7 ngisabona kwele Botswana.